Endabeni zethu lamhlanje lilo Mikeobe. Abes MDC Alliance bafola ezidaladini zeHarare besithi lonyaka akula khetho olukhululekileyo oluza kwenziwa nxa ungaguqulwanga okuthile okugoqela udaba lokubekwa mgceke, ukudindwa kwe-ballot paper, ukuthi ngubani owanikezwa lowo msebenzi kanye lokuthi adindwa emangaki. UBulawayo wamukele umkamongameli welizwe uNkosikazi Auxillia Mnangagwa oze kwabela uncedo abaphila lobugoga. Sibone njalo izakhamizi zikhala ngokuthi uhulumende womkakhe akanaki lesigaba kwezentuthuko. Inkokeli yenhlanganiso ebona ngelungelo lezisebenzi eZimbabwe Workers for Justice ikhuthaza izisebenzi ezivotayo ukuthi zikwamukele okuthenjiswa ngumkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa, yena okunguye owabangela ukuhlupheka kwenkulungwane ezingamashumi amathathu zabantu lapho sebelahlekelwe ngumsebenzi. Abekhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC babamba umhlangano lamabandla ezombusazwe kobulawayo enkulumane bechasisa ngokukhangelelwa ngamapholisa ngendlela abancintisayo okumele baziphathe ngayo labasekeli babo. Kwezemidlalo, kambe yiliphi iqembu elizafinyelela ukuyadlala lele France ku-final yalonyaka encintiswano wezizwe zomhlaba phakathi kweqembu elengilandi lele Croatia, wona azadibana namhla ntambama ku-semifinal yesibili. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwendaba eziphathelane labeZimbabwe asebehlala emazweni olwe Diaspora Forum sikhangela ukufola okwenziwe ngamabandla aphikisayo besola indlela ukhetho oluqondiswa ngalo. Thumelani imilayezo lani ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilizindaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 la ku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.